So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosithathu mhlazi ku 23 Mpandula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labatholakala belegcikwane le coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ka 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla.
Uhlupho lwamatitsha siyalwazi, lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini sibanike imfushwa singomama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selise udaba lokudonselana ibizo lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthiweni.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus elizweni liqhubeka lisiba nganeno, kodwa kwamanye amazwe afana lele Bhilitane aseqinise izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani seliqonga njalo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise izolo ukuthi akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kodwa kulabahlanu nje kuphela ababanjwe igcikwane leli izolo. Asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni bazinkulungwane eziyisikhombisa 7,711, kodwa abasindileyo bazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,979. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson wazise izolo ukuthi ilizwe leli selizaqinisa imigoqo yokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli ngoba inani labatholakala belalo lilokhu liqansa okwesabekayo. Abanye bathi lokhu kungaba kubangelwa ukuthi ilizwe leBhilitane selingena kusikhathi somqando. Ngapha kwele Melika, inani lababulewe legciwane leli izolo ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhlazi ku 28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Abaloba imihloliso laba ngo grade 7 or form 4 lo form 6 bona abakuhlandla lakuqala. Kumbiko wethu leizolo ntambama uhulumende uthe kuhlandla lesibili kulabo grade 6 or form 3 labo form 5 bona abazavula mhlazi ku 26 ngenyanga ezayo. Kuhlandla lesithathu njalo lingelokugcina kulabantwana becrash o grade 1, 2, 3, 4 labo 5 kanye labo form 1 lo form 2 bona abazavula mhlazi ku 9 ngolwezi. Uhulumende usevumela njalo imibuthano yabamasonto ukuthi ibe labantu abalikhulu ngasikhathi sinye. Esikhathini esedluleyo bekuvunyelwa abantu abangamachumi amahlanu nje kuphela. Ukuvulwa kwezikolo lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso zababalisi sezinqume ukuthi ababalisi kabasoze balugqobe baye emsebenzini ngeviki ezayo nxa uhulumende engakhwezanga iholo labo lalingana lemali yeMelika i-$520. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ unkosikazi Nokuthula Hlabangana ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lathi sithi ababalisi bethu abasoze bevula izikolo mhlaka 28 September singaphiwanga imali e-equivalent to i-520 kusiya ku-$550. Okunye njalo sikukhangeleleyo ukuthi uhulumende amele akwenze singakayi izikolo ukuthi babone ukuthi ama-sector specific allowances also ababalisi ebawaphiwa ngoba ukuthi siphonge ubuye emsebenzini imali le singayitholanga akulo kunzima kakhulu.
Yoneyo imali enlutshwana eliholayo ungathi kuyini elenelisa ukukwenza ngayo njalo kuyini okusilelayo?
Khathesi ngikhuluma nje imali esiyiholileyo kulwesihlanu lodlulileyo ayifiki $40. Imali zababalisi ezinye zingo-3.6, 3.7 ongani uthole eningi kakhulu i-4,000 pound khoma ngebond ayifiki yona i-$40 and ubunzima obuhlangana lababalisi khathesi o-landlord abaningi bafuna imali ebhatalwa nge-$ kumbe ngama-rands. I-full house khathesi uzuyithola irenti bafuna between $40 to $50. So lokhu kutho ukuthi ababalisi beqala ukuzidowngrade athe somele besuke kuma-full house beqala ukudinga ama-2 rooms. Ama-2 rooms wona charger $20 kumbe $400 isalary half of isalary kambalisi. Okunye okuzisa ubuhlungu khathesi ababalisi abaningi bala bantwana abafundayo and i-school fees zonke izikolo kusakhala ama-boarding schools o-form 4 labo-form 6 ade kulama-meetings iviki lona leli eliphelileyo wonke ama-boarding school adlalela kuma-27,000 bond utitshayini uhola $4,000 and the equivalent babe sithi either abazali babhatala $200 to $250 ifees yona le yabo form 4 lo form 6 ababuyelelayo. Then ukuthi ama-day school akhona ama-day school akathesi nemihlangano layo o-form 4 lo form 6 ukuze babuyele mhlaka 28 umzali umele besebhatale $160 or $170 for ama-form 6 and utitsha khonapho yena uphume ebambe $30 less than 40. So sithi i-government I think into eyenzayo isihluka kakhulu ebabalisini.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yababalisi i-PTUZ. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo mzali ongathandanga ukuqanjwa ngegama yena othi lanxa kulungile ukuthi abantwana bonke babuyele ezikolo kumele kuthathwe amanyathelo okuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uthi njalo uhulumende kumele engezelele iholo lababalisi.
Thina sihladuze lasesikolweni. Uhlupho lwamatitsha siyalwazi. Lunzima kakhulu, siyababona uhlupho lwabo. Baswela ngitsho ini, sibanike imfushwa singomama. Bahamba ngenyawo bebuyela besiya lapha abahlala khona ngesikhathi kuyimpela viki. Umbono ukuthi umuntu uyaswela wona ungcono ongasiyoditsha. Yikho siyabakhalela, sicela uhulumende abazwele, abanike imali leyo abayicelayo. Thina sazi utitsha babehamba ngezimota, abethu sebehamba ngenyawo abantwabethu, bayahawula, abantwabo kabala lutho. Hayi, siyacela uhulumende. Siyacela baba, nanga kwazwela imuli yakho, lani likhona lephezulu lingamatitsha, lafundiswa, lenzelwa konke, ncedisana abantwana bathole imali abayifisayo, bangobaba, bangomama, balemuli njengomuntu wonke. Sicela sibile uhulumende uyabazwela, abanike imali le abayicelayo. Angayehlisa kancane njengoba ngxaye baqambe abankulu kodwa abanike imali abayicelayo. Siyababona behawula sithuzele esikolo.
Uhulumende uthi izikolo sizizavulwa zonke kungakhathalekile ukuthi ngo-grade bani kumbe ngo-form bani kunyanga ezilandelayo. Lilo ubona njani lolo daba?
Hayi, okokuvulwa kwezikolo yeyo umkhuhlane i-COVID siyayizwa sibili khona, siyezwa ngemlayo okuthiwa simele siyenze, asiqhubeke sisenza khonokho kwemlayo okuthiwa kasiyenze. Izikolo zivulwe phela lapha thina abanye sesibuyela sibona umumulwane wesikhathi sempi abantwana abagcina bengafundanga. Sekusonakala phela khonapha thina semakhaya okwama WhatsApp lokade ufundwa ngabanye thina sikubonanga la abafunda ngabethu abantwana ngikhona bebuyela ukuyathi bavulwa kutsho ukuthi baqalise ukufunda siyasifisa thina ukuthi isikolo ngasiyavulwa umkhuhlane ukhona ukuthi ugcina nina sikwazi so manje abantwana bazalahlekelwa impilo yakusasa engcono kusuke lapho balahlekelwe la yibuntu ngoba kulapha thina emakhaya kusemnandi ngempilo esiyibona isenziwa ngabantwana bona abasakhulayo esikolo babecatsha abantwana siyafisa isikolo ukuthi kazivulwe shuwa umkhuhlane ukhona kodwa isikolo kazivulwe abantwana babuyele esikolo hayi siyacela isikolo kazivulwe umkhuhlane vele usehlele awuyindawo
Lo ngumzali ongathandanga ukubethwa ngegama ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. MDC Alliance lithi selithethe isinqumo sokuthi abalandeli bebandla baphe imbono yabo ngodaba lokuthi leli bandla lithathe nyathelo bani ngokuthathelwa ibizo okufuna ukwenziwa libandla leMDCT. Enkundleni zokuxhumana ebulenjini beinternet imbono yehlukene ngalolu daba. Abanye abalandeli baleli bandla bathi ibandla leli lingalokothi liguqule igama lalo ngoba lokhu kungatshengisa ungabi lomfutho kwenkokheli. Abanye sebevele bapha amabizo agoqela athi Alliance for Democratic Change, Change Alliance lamanye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi lanxa abanye abasekeli bebandla befuna ukuthi kuguqulwe ibizo lebandla. Iningi lithi akuqhubeke kusetshenziswa elithi MDC Alliance. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Mahlabe Zulu, seziphindela njalo kini banikazi bomhlangano. Siyalibikela ukuthi iZimbabwe jikelele lamaprovinsi ethi wonke eZimbabwe la external sebekhulumile yikho ke insuku ezimbili lezi ede lokhu sisacubungula. Abantu badidekile bayamangala babamba umlomo wangaphansi. Besithi kanti ukhuphe lo ngonzora le MDCT bangenwe yini. Kambe baxotsha amalunga ethu eParliament lama-councillors. Ngenxa yokuthi bathi bahlamuka kwi-MDCT bayaforma iparty yabo okuthiwa i-MDC Alliance engekho emthethweni. Singene emakhothi senze konke ngenxa yokuthi bona basupportwa ngama-institutions akhona bayawina ama-election. Ngithanda ukukulibikela ukuthi sesilabantu abaningi abahlamuke kukhuphe amalanga amabili ngenxa yokuthi sebebonile ukuthi basebenziswa izano. Basebenziswa izano ngenxa yokuthi izolo lokhu nje eDiversity bazi members zeMDCT bexotsha amalunga ethu eCouncil, eParliament, lendawo zonke besithi bahlamuka ba baba forma iparty engekho emthethweni ekuthiwa yi-MDC Alliance. Namhlanje sebebonile ukuthi abalabantu sebefuna ukugwegwa abantu ngebizo lethu elithi MDC Alliance. Sebesithi ama-by-election bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. Kwingqabangqoza bathatha babhalela izekri sebesithi bona i-MDC sixotsha abantu be-MDC Alliance sebezafaka abantu babo. Khathesi izekri lamabizo abantu babo ababarejiste ukuthi bazathatha abantu, bazathatha izikhundla zabantu ababaxotsha ku-proportional representation. Namhlanje sebesiya kuma-election sebesithi sebeseqa sebesithi sebesebenzisa i-MDC Alliance. Ngesikhiwa sithi yi-double standards. Abazazi ukuthi bayinyoka mbe bayinhlaka.
Manje bona abantu bathini ngakhona lokhu okwenzakalayo?
Iningi abantu bayasitshayela ifoni, bayasiduduza. Lingitsho labantu bemthethweni esithi yi-legal fraternity yalapha eZimbabwe le SADC iyamangala ukuthi amakhoti eZimbabwe ahloseni ngokulandela abantu ababhidliza idemocracy. Ngalokho mahlabo Zulu lingasibuza ukuthi thina sizakwenzani. Sizalandela lina elizazitshela khona. Umhlangano wethu omkhulu we-National Council, le Standing Committee, le National Executive, uthe hachi thina sizabuye ebantwini size kuzwa ukuthi lina lithini ngezimiso ezithize esithi kulama by-election sithini ibizo lethu silithini. Kodwa sokusemhlophe ukuthi ama-province wonke athi akusoze kwenzakale bona bazaqhubeka besebenzisa ibizo eliwinisa ama-election.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Skala ulele ejele izolo lanxa obesephiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso se-bail i-$50,000. Usikhala ubikwa ehanjiswe ejele ebotshwe ngamaketane enyawo ngoba amaphepha okumkhulula ejele abangakasayinwa ngesikhathi amahofisi evalwa. Iphephandaba leHerald lithi omunye undoda weHarare uxolise umkakhe ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele angalokothi atshaye umkakhe. UWilliam Chikore uxolisile wathi kasoze atshaye futhi unkosikazi wakhe uNyarayi Nzira Masanga kade ehlala emtshaya mihla ngemihla. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sarabonani bathokazi e-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzelwa wona kusinikeza iindaba zasekhaya. Hayi, mina ngithanda ukukhuluma ngendaba yamatitsha. Amatitsha nxayishi yona kasoze ahambe esikolo, kabahlale bengahambi esikolo. Kulayithi behlale kabaphiwa imali zabo, babhadale imali ekwanileyo ngoba imali abayikholwa amatitsha imali yabincane. Kabaphiwa imali ukuze ngibe nje ngilapho engikhona ngisebenza kola singuteacher. Ngabe ngamfundanga mina, ngabe ngangisebenza, ngabe ngangikho lapho engikhona. But uteacher uqakathekile, kumele aphiwe imali yakhe leyo ekwanileyo, abe abone ukuthi ngayiphuma endlini esiyafundisa abantwana, ehambe ekhulekile ethole imali ekwanileyo. Ayikhona ukuthi uteacher uyakhona imali encane engancedi ithengani imali ekholwa ngutitsha incane kakhulu. Lawa amatitsha bengahambi vele ekhaya ukuthi kuthiwa kuyavula isikolo, bengaqali ukuhamba isikolo, kabayinike imali yabo abayifunayo nale benikwa imali. Ayikho nto bazasikola abafele qa ukuthi angcono sihambe esikolo, bethiwa esikolo sibhadala i-school fees, sesibhadale thina abazali laba abasafundisi betshole behlalele bekhalele besesikolo. Akula ncedo laphana ukuthi bekhalele besesikolo ngoba laphana nxa ekhalele besesikolo abafayithi abazali. Uhulumende abengabonile ukuthi okalandaba lakho lokho thina te sizasokola ngomntana kukatesi uzabe engafundi kodwa nibhadala i-school fees. Qeda lapho usuyafeyile uzabe uyibhadala futhi i-school fees. So babekhalisa thina nxa bekhala bengahambi esikolo behlale bengavuli isikolo, yikho kulayi. Ayikho nto bekwenza isikhathi nekuthiwa kuthiwa amatitsha bakhalalile imisebenzi kodwa basesikolo babethona behlezi unibhadala i-school fees. Khabe ngala ncedo lokho babekhalisa thina kabakhalele kadesi bengafundi isikolo, into e-right. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi baka Studio 7. Hayi bantu, siyazithanda inhlelo zenu. Hayi, ziyasichaza ngoba ziyaphuma emoyeni sibili sizwe lathi okukhulunywayo. Siyathaba nxa lithatha lani amazwi ethu ephuma emoyeni. Hayi, siyathaba kakhulu. Nami ngicela like lingikhiphe emoyeni ngeke ngizizwa lami ngikhuluma. Siyathaba kakhulu, siyajabula kakhulu. ngemsakazweni. Imnandi kakhulu imsakazweni.
Eh, salibonani Studio 7 linjani lonke balalela emakhaya lonke. Hayi mina ngikhuluma ngilapha esijawukwe endaweni yasemathebeleni lo ebuhubi district. Laba silenkinga edinga ukuthi sikhangele sisini sonke abantu baseZimbabwe. Kunabantu be-Econet lapha. Abantu laba basitshontshela imali la. Batshontsha kakhulu, bathatha imali yethu eningi kakhulu. Okuqala uzathola ukuthi umuntu uthenge amadata awe-139 angawe kwesikhathi sithi awenyanga kumba weviki. I-network ingabi khona for 4 days and then ibuye 2 days. Amadata lona ayi-expire. Right. Inganani imali ethathwa yilaba bantu iZimbabwe jikelele ezikhwameni zethu besingayisebenzisanga? Into leyo ayikhangelwe yibo bonke abantu ke lihlalele phansi. Laba bantu laba kumbe bafinde baboshwe ngoba basitshontshela imali eningi kakhulu 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 kakhulu. Le into kumele abantu bonke bayikhangela ke liyikhangelisise le nto le ukuthi kuhamba kanjani into yakho iConnect le. Iyahlupha kakhulu, siyaluza la. Imali eningi le tshontshwa lapha ezikhwameni zethu ihamba mahala ungathi uyayikhangela. And abantu sithule lapha asikhulumi. Kodwa ngiyakubona mntu ibusela lo kulamasela la. Ngiyabona.
Sanibona ngasazi beStudio 7. Siyabonga kakhulu ukusiphathela lo msakazo omuhle kangaka. Mina ngihlala eKezi eSontana. Ubuhlungu engibuzwa ngalo mfana odutshuliweyo. Obengeke adutshula lubana kusebenza abantu abakhuluma isiNdebele abale indawo. Kusebenza abantu abangasuka lapha, abangalamzwa ngedwa, besidubulela abantwana. Bathuba kunani ukuthi abotshiswe lowo mntwana, ahanjiswe emapholiseni ahlawuliswe kanzima kulokuba adutshulwe. Sicela ubani umthetho ube ngumthetho, hatshi ukuhlukuluzwa ngale ndlela. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lingathuki njalo lenze imilayezo yenu ibe mfitshane. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELesudan selazise ukuba umnotho welizwe ukusimo esibi kakhulu kulandela ukuwa kwesisindo semali yalelo lizwe ngesilinganiso phose ingxenye ngenyanga eyodwa. Uhulumende wesikhatshana we-Transitional Authority uyehluleka ukuvuselela umnotho walelo lizwe. Selokhu ukutshengisela kwasusa esihlalweni umongameli Omar al-Bashir. Umanyano we-United Nations wenelisa iminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75 wabunjwa ngesikhathi umhlaba uphakathi kogubhano lwe-COVID-19. Isikhangele sivela ngapha kwelemelika. Omunye wamalunga ebandla lama-Republicans obekhangelelwe ukungavoteli ukukhethwa kukamahluli wedale le-Supreme, umnumzana Mitt Romney, useze waveza ukuba uzavotela ukuthi kukhethwe ozelama umuyi unkosikazi Ruth Bader Ginsburg. Kumalunga eSenate awebandla lama-Republicans kulababili nje kuphela abantu abasoze bavotele ukukhethwa kukamahluli ngoba sokuseduze lokhetho. Nxa bebabili nje kuphela kutsho ukuthi uTrump uzafeza isifiso sakhe sokukhetha umahluli kungakafiki ukhetho ngenyanga kaNovemba. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukubhubha kamama lo uGinsburg obengumahluli weSupreme Court obeyintshantshe enkulu kakhulu kwezemthetho kusukisela ngesikhathi saboReagan kuze kuzidlula uClinton kuze kuyafika kathesi enguye kade khokhela amalungelo abomama jikelele kuya kudaniseka kakhulu ama-Democrats. Futhi enye into engaba khona yikuthi umongameli Trump njengoba sehle wanominata ukuthi uzanominata lo oza replacer kumbe ozangenela isikhundla sikaGinsburg. Kutsho ukuthi esingathi i-legacy kaTrump izahlala kakhulu kuleli lizwe le-Mary ngoba umahlolo yedwa uthatha kumbe phose iminyaka engaba ngamakhulu amathathu. Abanye baze bengena ku-40 ngoba ungangena kulesa sikhundla kawuphumi esokuba ngumahlilele we-Supreme Court. So ngokunjalo Angiboni kodwa ukuthi kuzancedisa kulelo khetho lukhona. Kodwa angiyananzelela ukuthi uChance uMongameli Donald Trump uphele inye ithuba esingathi golden opportunity ukuthi abuye futhi akhulise legacy yakhe kuleli lizwe le-America. Xa sikhuluma ngezomthetho ikakhulu kulabo abamelana laba ama-minority labesifazane.
Nxa ukhangela ubona ungani uMongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus.
UMongameli Donald Trump kunzima ukuthi ngithi anganqoba ngalokho loba ngalokhuyana. Kodwa into ekhona yikuthi abantu abayibo abamthandayo bayamthanda loba kanjani, loba angazenzeni bayamthanda, loba angaze abathethise bayamthanda, loba angaze athi abathethise sibili ngenhlamba ezinkulu bayamthanda. So angikwazi ukuthi bamthanda ngaliphi, kodwa kusobala ukuthi bayamthanda abantu bakhe. Abantu bakhe bamthanda kakhulu Trump. So kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke ngalele umncintiswano lo election ezayo eka-November. Kasikwazi ukuthi kuyozala nkomane ke la.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Ohio. Uhlelo lolamhlanje uthi lesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi phezu kwabafundi abaloba imihloliso yabo lonyaka abavula izikolo mhla ziku-28 ngeviki ezayo, abanye abafundi bonke bazaqala ukubuyela ezikolo kusukela ngenyanga ezayo kusiya ngamahlandla. Ibandla le-MTC Alliance lithi selise udaba lokudonselana kwebizo. lebandla leli kubalandeli balo ukuze bazise ukuthi kuthathwe nyathelo bani. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.